Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezithulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona yaqala sabe sesile 2 years silayo, mina bekunzima kakhulu kodwa sengigcine ngisiya emsebenzini yezandla. Sengibhekha ama-cakes, ngiyenzele idepho yabantwana leyo abantu abadala, ngenze lelobola.
Umkhosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyanga yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhandile engifisayo ukuthola umsebenzi, umsebenzi wokuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba siyala silandele izixwayiso ukuvikela ngomkhuhlane okhona lo elizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo. Njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Bengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadida kancane ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bemfisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, thola ukuthi sifuye ngikhona siyathola inzuzo. Ndalesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithola umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingansiya sijike.
Umnumzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi ukunyukuyalandela lo umkhuhlane lo we-corona lo. Azange vele sevele sakukhanyela vele ukuqalisa nokuqalisa kuthiwa yi-21 days. Thina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayitshela izindlu njengokubonile izimoto zimile khona. Lami ngithole ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma ke bevele kusehlule but khona kukhona engilakho.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi nguna-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyaka ngiyafisa ukuthi sithuthuke sitshintshe konke sibe lokutshintsha noma kuka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa i-currency yethu naleyo nothi ukuthi silokho sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,017 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Ngimela yesitudio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.